Iqembu likamasipala wedolobha kobulawayo lebulawayo City lephule inhliziyo zabalandeli beqembu leHighlanders ngesonto ngokunqoba abakwenze nge-1 kanya ekhuluma letatheli zemidlalo ekupheleni komdlalo. Umqeqeshi weqembu lebulawayo City uPhilani Ncube uthale ihlombe abafana bakhe ngokunqoba kwabo okwakuqala selokhu kuqale imidlalo yeligi.
Vele kukhona lapho-ke kumele siqalele khona ukunqoba njalo kudlala leqembu leHighlanders kuvele kuyinkuthazo khona ngokwakho. Sisiya phambili kumele sisebenze gadalala ngoba lokhu sesimeni esingekho sihle. Kuzamele nxa sidlala singekho ekhaya sithole umklomelo loba owodwa kodwa nxa singekhaya kumele siyithathe yonke yomthathu.
Phambilini womdlalo wangesonto iqembu lobulawayo City belinqotshwe emidlalweni emithathu laba ngijikilobhanqa kowodwa. Impumelelo yangesonto ilitshiyese lingijikilobhanqa ngemiklomelo emine lele Highlanders njalo lokhu sekudale ukuba abanye abalandeli bebhoso baqale ukukhonona ikakhulu ebulenjini. Loba kunjalo umqeqeshi webhoso uMandla Mpo futhi kusasemasinyane ukuba usengathi axotshelwe ukwehluleka.
Bekungenzeka loba yini kodwa mina kuningi esengihlangane lakho emdlalweni yebhola. Loba yisiphi isinqumo esingathathwa siyabe siphezu kwamandla ami njengomqeqeshi okokuthi akula engingakwenza kodwa ngokubona kwami kusasemasinya.
Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yetshumi lantathu engalaneni yemiklomelo kusithi elebulawayo sithi lona lisendaweni yetshumi lanhlanu. Ngomgqibelo iqembu lebulawayo Chiefs sehluleke ukuthola yonke imiklomelo emithathu ngemva kokuba ngutshikilobhanqa 0-0 lele Tennis. Umqeqeshi walo uNilton Teroso uthi kusamele balungisise okumbalwa ukuze bayenelise ukuncintisana lamanye amaqembu.
Lesi isibonelo esokuba silo msebenzi ongakanani okumele siwenze ukuze sibe kuzinga linye lamanye amaqembu ahlezi enqoba njalo ahlezi phezu kwenkalani. Kimi kutshengisa ukuba usamile sikhweza amasokisi njengoba bengivele ngisitsho kumaviki adluleyo.
Phezu kwenkalani kuhlezi iqembu leManyika Diamonds lona elibhuqele Cape United nge-6-2 njalo elile miklomelo elitshumi lambili. Endaweni yesibili kule qembu leChicken Indona elitshayele Dynamos nge-1 kanya njalo lalo lile miklomelo elitshumi lambili. Iqembu leRentals lihlezi endaweni yesithathu lile miklomelo elitshumi njalo ngempela viki edlileyo litshayele Wawa nge-3 kanya. Iqembu leWawa yilo elihlezi emsileni ongalani lile miklomelo emibili. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngingujoseph Njanjini.